Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela kutudo 7 yesonto mhlaka 6 kuMbimbi 2022 uGate Dube. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla lesinzenzikwalo simbotheni futhi kuzakuqiniswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakangaza amandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olwezayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba nezinye zizozizwa kulo msakazi. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UJamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inini ukuzwana batinongopinda 2023 ndizawona mari zvainenge yaita. Chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo. Vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Sesiphili! Ma-resources enu! Pozo yatinaro! Platinum yatinaro! Diamond yatinayo! Ayikuzobiwa!
Kunti njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamtshela entilongweni.
Vaninga wasibakubani nabo mmaloko, vaninga kukumbila nende mumoyo, tretisunga.
UMnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uthi, kunengi okukhulunywa nguChamisa namuhla.
Namuhla bese Gweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zabalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo, into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela. Okokuqala ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be industrial capital yeZimbabwe. Kwesibili ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata bavalwa. Kufanele singena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le-confidence, kube le-stability kwi-economy. Siyabonga izigulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, movement yema-citizen, i-Citizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla le-ZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela uWard 26 wobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa kasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala bele mbuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ongayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi
bafisa ukuba uZulu akhokhelwe ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa sekunanzelela ukuthengiswa abantu kakhulu. Abantu bathengiswa into ezifana nayo zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma local authorities zethu, kuma council, kule corruption eningi kakhulu, ubusela obukhona, okuthengiswa khona ama stand angekho emthethweni. Njalo imali ze councillors banjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayakwenza umsebenzi. Ngakho thina njengebandla singene kulolu khetho sezimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili. Amadolobho ethu kathesi nxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
Umnumzana Evingela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kayala mali, amanye ale mali engcono kule yabanye, amanye alabantu abaningi, abanye kayala abantu abaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokhu usetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo. Umthetho lokhu usetshenziswa ukusekela ibandla leZANU-PF, yilo njalo elilama state resources, elile zinto zikahulumende ezinjengamabhasi lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumente osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumente asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalaphana, lapho umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa bavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla leZANU-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. Umnumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma edale lempalamende, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZANU-PF sibhodile sibili iphose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kula ngithi eMandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esenze khona okubili, ukwenza i-clean up campaign, uhlanzeka, njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimele etshololo khona le, lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandleni leZANU-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etshololo khona le. Sibonile amabandla athini, even ibandla likababa uChamisa lalo belikhona lapha kubulawayo e-YC Stadium la ngokwekhankasa.
Uthuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edanisayo ukuthi okunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ukubana abantu bakhankasa besithi kutheni. Ngokuzwakale besithi kona hhayi singena thina ivika liphele kuyozogcwala amakhiwa lapha. Uzuzuka namakhiwa wona agcwala ukuthi kutheni, ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikhulunaza futhi na. Ngoba mina bengibona ngathi sesifike esigabeni sokuthi kona lathi njengabantu abamnyama sombele sizenzele, njengoba kuthiwa vuka uzenzele. Yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela. Thina njengeZANU-PF into esiyithembisa abantu ukuthi hayi lizibonela amakhansili ethu 22 years down the line. Imigwaqo sifile, amasuriji sesihlala lawo, yabona amabhini kasathathwa, into sesiphokuba mangobongobo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazi ke abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebalekela imali yabo yelizwe labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula ngokuphelaphela. And nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi lela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa, kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame liboni sibisele amadolobho lawo ekudaleni lapho sasikhona ukuqala imigwaqo ihambeka amasolinji singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sekubisele yike sikuthembisayo asaza abalindi bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakenziwa ukhetho lolu kulomuntu yedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edalini lephalamende. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, nginguGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisenzela zinduna lapho esixoxa khona lomlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma lobani?
Ngikhuluma lomama uMrs. Nhlabano.
Mrs. Nhlabano? Kuthiwa ungaphi lesigaba zakho?
Usendaba zinduna.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le kwakuyini
lokho kwakuyi project yesiba senkukhu isiluku senkukhu esifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyi project vele esithila ngayo sasijoyine uHamara manje sibaya ngesimo esisiso sona sokusehlula ukuthandi yenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripay.
Lapha
bazangikhona ziyashoda
basolo ukuthi asiripaywa ngakuhle.
Ye, bathi sometimes zingawela inkukhu, inkukhu zife sokusiba lelo senkukhu.
Kodwa nxa isilugu lesi nxa siyakhiwe kuhle bayakunika inkukhu.
Ya, isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed, asinikele medication.
Manje sehlule sibaya wena.
Isibaya hayi sesimbambileni.
Wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abalethu uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana othi uphile?
Thina inkukhu besizifuya kusukela zikubruda ngale sizimanage sibe lokhu sitsheda le sibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sitsheda mpaka zize zigcwale isibaya sonke. Xa isibaya sonke sesigcwela kuyabe sekuzinkalakatha zenkukhu. Zabe sezizinkulu sezingamadada.
Uzuzisa ngayo inkukhu lezi?
Bebuya uHamara azozithatha.
Akuniki imali?
Asinike imali kwela nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokhu ade sinika khona kube sinika kodwa kakayindawo ngoba imali ethi elizwe lethu lezithube yesu
lapha-ke iprojekti yenkukhu le wenzi wedwa lo nalowo lowakho emzini wakhe
ye omunye lomunye lesisasakhe emzini wakhe uyafika kunika i-100,000 yama-chicks akunika
ama-broiler so asikunika le feed yankona
yeah.
Ukunzima ohlala nayo njengomama ngathi sokunje njalo nzinzi lutho sophila ngayo
sokunje kunzima kunzima ngathi esiyaye ngama-1-1 ngiye ngazama ukuthi ngifake ezame esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa akuvumi lakhathi esengikhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngingakwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami ngibuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulonyaka lilimileni izulu linjani?
Lonyaka silimile kuhle mangamahle kuhle sibili kule zindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona then abalima emuva imumbi isuke yasitshayo langamanzi
libe liningi kakhulu
ya izulu libe liningi kakhulu imumbi emnengi itshayo langamanzi uyakona lake mntu aphana kule nye indawo engathi bomvanyana kodwa kabalima ekuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usuwulungiselela ukutshakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabeleni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balimela muva abanye bacine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
ye seliningi kakhulu khathesi ukuthi alime futhi khathesi sokulethi
so laba lizasizana labo libanika ukudla nani
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengisana namagogo ye nxa sivunile lawo bona ukuthi kuyakwanisa ifamily yakho ndayozokhala uyamnika anelisa ukuthi laye kudlala abantwana
akucele abanye abantwana balalele khona le mazweni enxa omunye ngakusiza athi nizokwakhela isilungu ufunani wakuthwele ngabo ukhulume konke lokho
mina engikufunayo ngifuna ukuthi ngakhe isilugu sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi undinxeke ufulela ngamazweni ngekubhida but uHamara akafuni ukuthi ufulele ngamazweni uhamaro ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabo la ufuna ukuxhumana lawo
hayi ngikhona apha endaba zintoni
inumber yefoni layo
yihlezi khona hayi inumber yefoni angiyazi ngikhona apha endaba zintoni
bantu bakwasithatha ukuthola kwabochief
ye khona apha endaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
le yithulo 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. So angeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia liqhubekela phambili libhomba emadolobheni amaningi kule Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni atshiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi iRussia selifuna lokubhomba idolobho le-Odessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, uthi lele Ukraine lizathwala nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kunokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlalande. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siqoqa le nyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya, sakwamukela kuhlelo, unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini, sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yasekuhlezi ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa imikhuhlane kuyathathwa izinto esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumbu abanye bathi yihofu besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa imikhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, singathi kulezi nsuku kwenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wakudala owawuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangakanani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobeli jabeqinile ungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, so ngathi ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathise le mithi ukuze ethi beqine emzimbeni la?
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye kudliwe ke uthathe ukudla lokhana kube kutshaywa emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so kuvuselwa
kosiko kalubonwa muntu.
Aha, aha. Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonapho?
Ukuvuselelwa kwakho ukuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye. Ongawuqala asithi thina njengoba bekhona endlele nabodula bedula indawo zibonezo ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Lokuqhakathikile ngawobu. Sovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo, abantu baqine bangaphonguguli ngubhane ezingajiyeni ezijiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina, uqinisa amathambo, uxhoxhoze emadolweni ezingalweni zonke lezi. Abantu baye kunakazibani lobo sekazibani onguye ozalwenza lolo siko.
Ye, lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa ba. Yebo, nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Namanje ezokholo lesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Funa sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane, umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba yingxenye yezinto ezenziwayo. Sikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho. Umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista, ayibhalisa ukuba vote? Sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona, niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutho ukuthi la uzaphumelela ukuphumelela kwakho. UNkulunkulu otsho njalo. Siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa-ke bahanjiswe eBhabhiloni. Kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silande ngoba sibuye siyizigqili, asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona. Kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi ukuthi kunxasusakha khonapho usuhlala phela. Yikho-ke babelwisana lomprofeti uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofeti bamanga babesithi alingabi le ndaba lakho lokho vele liyasuka khathesi libuyele khona ngale Jerusalem. Kodwa bahlala bahlala iminyaka leminyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abane baze bafa baba lendevu ezimhlophe. Abaprofeti bamanga lokho besithi alingabi le ndaba lezinto zala, hlalani emathendeni. Kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni, yakhani izindlu chajisanini. Kutho ukuthi nxa sikhangela lowo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni, abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini. Manje siyananzelela ukuthi ukuya ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile, kodwa siseselapha emhlabeni. UNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala, kodwa kule zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambano uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi kungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana. Kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo. Kutho ukuthi kumele siparticipate, kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala. Laba abantu abathumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho, kanti indaba engathi le misebenzi ungasahambi, kuthi utshona ukhuleka umelele ukuya ezulwini indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory konke khonoku buyipolitics phela ukuyathenga isinkwa ipolitics ukugada ibhasi ipolitics ukuya esikolo ipolitics njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane usungose ukukhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto
akuyiphethe mfundisi
Pastanda Zen, Baba siyathanda sasibekile izwi lethu leZimbabwe ezandleni zakho kuba kube nokuthula ngalesi sikhathi kungabi lokudlwangudlwangu uNkulunkulu amvikele abantu bakho njalo uthinte inhliziyo zethu sibe nokuthandana sibe nokuzwisisana ngegama likaJesu Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kweza abatsha namhla sixoxa lomculi uLayson Ngwenya.
Kukumayo uLayson Ngwenya weqembu leThe Pressure Super Sounds. Leze pressure lile ngoma izingu 16 libe lishaya ama single track lile ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa ngiBongiseni Standa okunguye umsunguli weqembu leze pressure super sound le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhule lingabantwana kusuke mhlawumbe kuhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni ngoba uma ungumntwana usakhula uthole ukuthi sayi esikole kana njengothubayi mhlawumbe loba ungasile nathubayi ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi masengizijiyela inyoni laphana abantu basebeqala ukuthi mayengasabamba inyoni zakhe kutho ukuthi uzozibambe inkukhu khona la emakhaya. Wabe ngisakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya bese kusenzakala ukuthi mhlawumbe bengakufunela nje umsebenzi bedaka lomuntu othi ufuna umsebenzi ufuna umuntu ongasebenza ngale wenzele ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esibuyenza injalo into yakhona esiyilandeleleyo njalo ekuhambeni kwakhona kona ngalela uzasebenza khona njalo bazofika bethu ukudayela umuntu uhluphekile kubona ezisebenzela ngoba angeke ukuthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale sisiyadinga umsebenzi olisingoma so basuke bebele umqondo lowo ukuthi awahluphekile besebezenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ngaqala nje ukuthi akuzimali yakhona thola ukuthi izifundo ziyacatha kwenzakala into ezifana naleziya esebethi uzohola kanjani uwenkela izifiyo zisifa yabona yinto eyenzakala
I give up.
siyabonga kakhulu Lyson Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sihlangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzosetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancisiza kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKeith Dube.